udaba lokudonsirana kuzana PF ngokuthi bona kwami ngibona ana kunamuntu okuzana PF ongakhuluma ngalo as if iyadonselana namuntu ngicabangela ukuthi yena unkosikazi Grace Mgabe la kulela kulegcile adonsa ekilo kabeza ngiboni umuntu ongakadonsi emele icele naye ngokwakhe upresident siyakunandzeka into kwelinanga uyakhuluma indaba ezingani zisona elinye icele elina ngakhuluma indaba ezingani zisekela elinye icele so yena nguye engathi engabe esetshenziswa ephakathi laphakathi esedonselwa ngapha donsele ngapha donsele ngapha so kangiboni ukuthi ngubani kathi esomsulwa ongakhuluma sibisibile ngokuthi ufuna ukukhuza abanye sekuyiphathi nje engibona ngantho hhayi isisemaphekelweni and kabakwazi ukuthi benzeni.
Ekuxotshweni kukamjuru abanye babenakana ukubana sokuphelile ukudonselana kubandlaleli kungani kuqhubeka?
Into ekhona emgqoka ebandleni leliyana ukuthi umongameli walo usegugile kakhulu and ngumuntu esingathi esintwini siyakwazi ukuthi selifikile selisiya ngomtsha wendoda engxelo kuya ngomtsha wendoda selidlulile lapho selitshona seselingena kunina ngumuntu osekhulile ongathathwa ngomdalo wakhe noma ngasiphi isikhathi ngokunanzelela ukuthi thina abantu vele siyafa kasiphili kokuphela kumbeni uzafika ezingeni lokuthi engxenye acile engasene lisisibili kubonakala phambili public leyenze umsebenzi wokuba ngupresident. Ngalokho-ke kakula muntu akula formula kabalandlela yokukhetha omlandelayo ukuthi mbani ozamlandela kuba le uncertainty enkulu so ngombango okhona laphana ukusola kwakhe ngalokho okwama-farms i-multiple ownership ukuthi kulabantu abanama-farms amaningi njaninjani eyinto akade bevele beyazi eyinto abayenzayo bona isikhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi kule qhinga futhi elinye liphekwayo ukuthi abanye bathathele umhlabathi kumbe ama-farms bangabe bengabakamjuru kumbe abacatshangela ukuthi ngabakamjuru kumbeni abanye nje abafuqa engathi abakuthandisisi kumbe abafuqa bekwelinye icele abangalithandisisisi. So I think kumele sinanzelele ukuthi nxa esekhulume esenza njalo bakhona vele asebethagethiwe ukuthi bazathathelwa umhlabathi.